soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi ukuxosha amalunga akwenzayo ikwakha ibandla le-CCC ngoba beselisiya nganxele.
Kodwa esikwaziyo njalo esikunanzelelayo njalo esingasoke sikuthandabuze njalo esingasoke sixolise ngakho ikuqondisa inhlanganiso ukuthi inhlanganiso iqine.
I-commission ebona ukuqutshwa kokhetho e-ZEC ithi amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olukhangelele uqutshwa mhlazi ku-3 ngenyanga ezayo asemaphethelweni.
Njengoba umfowethu umbuso ukhuluma ukuba uThabang into akayenzayo into efunwa ngabantu bakithi kwena maNdebeleni bengitshela ukuthi i-challenge yena uThabang wakhe usenzile ukuba akabonakale ebhodabhoda edolobheni nakobulawa aqule indlu aqule ensimbane e-Thabang.
Inkomo esezifile zibulawa indlala elizweni iningi lingezesigaba seMatabeleland South sezifika phose inkulungwane ezinhlanu.
Izulu elingako alivamanga ukuthi utshani benele lapha egangeni kumbe emadlelweni. Ngakho ke abalimi kufanele bazi ukuthi ubusika balonyaka buzaba nzima kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi ukuxotsha amalunga ebandla akwenzayo ikwakha leli bandla ngoba beselisiya nganxele. Ngokunjalo uChabangu uthi ibandla le-CCC liphakathi kokulungiselela ukhetho lokudinga inkokheli i-Congress. Sixoxelaye uChabangu ukuze sizwe kuningi ngalolu daba.
Vele nxa kuyukuthi ufuna ukufuza indlu ubuye njalo uyifulele kuba khona ukudilika okuthize, kodwa khona kuyana ukudilika okuthize ungeke kwayehlula isinqumo sakho esokuthi uthathe amaqhinga okufulela indlu kubana ibe lesimo esikhangelekayo phakathi komphakathi kumbe phakathi kweguma. Lanxa ungumhlambi wenkomo ungawudunga zikhona ezigijima ziyentshonalanga enyakatho eningizimu empumalanga, kodwa zibuye njalo ngemva kokudungeka lokhuyana zibe imbumba zihlangane. So yes, siphakathi kwasoneso simo, kodwa esikwaziyo njalo esikunanzelelayo njalo esingasoke sikuthandabuze njalo esingasoke sixolise ngakho ibuqo ondisa inhlanganiso ukuthi inhlanganiso iqine. So izaqina ingabe ike kwaba lesavunguzane, kodwa isavunguzane phela kasihlali sikhona, siyadlula sihambe sivuke sichiye sonile laphana lalaphana abantu basale sebedopa khonokho kuyabe kuvunguzwe isavunguzane and bakhe besiya phambili. So izaqina okwamagama ibandla leli okuthiwa yi-CCC abalilaba sekeli abaningi okwedlula loba yiliphi ibandla kathesi eZimbabwe.
Ungasitshela ukuthi amalungiselelo e-Congress ahamba njani, njalo uChamisa labanye bavuma yini ukuthi kube le-Congress?
I-Congress Congress nxa singayithatha sifake ekuphawulweni kwenhlamvu zenkonzo singathi liBhayibheli. Icongress nxa singayithatha njalo sifake enhlamvini zokholo singathi umhlangano omkhulu lapho obhabhathizwa khona uthole izivusiso uzalwe kutsha. Ngakho lokho ke akula muntu ongafuni ukuthi azalwe kutsha. Akula muntu ongafuna ukubhabhathizwa nxa usechurch kumele umfundise abambe iBhayibheli akungenise emanzini akukhiphe akunike ithemba lakusasa akuthethe akhuleke ukuthi izono zakho zonke kade zibe zikhona kazidlule uphila impilo enaphakade elotshintsho. So iCongress lakithi kuma political parties icakathekile okwamagama. Akula leader, akula nkokeli engafuni iCongress. Ungabona inkokheli ibalekela iCongress kutsho ukuthi asonkokheli eloqotho, kutsho ukuthi asonkokheli ephuma mceke ebantwini. Ileader kumele ivele ebantwini, izinqumo zenhlanganiso kumele zivele ebantwini.
Lo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje i-commission ebona ukuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi amalungiselelo okhetho lwama-by elections olukhangelelwe ukuqutshwa mhlazi ku-3 ngenyanga ezayo asemaphethelweni njalo sokuqeqetshwa abazavotisa ama-constituency election officers labazavota. Ukhetho lolu luzaqutshwa endaweni ezibalisa iPhelandaba, Jabalala, Mpophoma, Mkoba North, Jegudu West, Zwimba East, Sege leGoromozi South. Lokhu kwenzakala lanxa ibandla leli elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lisithi umnumzana Chabangu kalalungelo lokwenza lokhu njalo kasolunga lebandla le-CCC. Kuhlandla lesibili lengxoxo mpikiswano ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Siso osekela umnumzana Chabangu njalo osengusenetha endawonye lomnumzana Ntando Ndlela ilunga lebandla le-CCC onguye osungula lingxoxo.
Kade ngenzele amhlophe ngikhala ngitshele ngizwa kuthiwa iChabangu usekunika isikhulu la usekunational angazi inational executive kumbe inational bani iyenileyo labochabangu ukuthi usuyiphatha amandla esikhulu enhlanganisenini labochabangu. Kodwa into engidanisayo mnumzana Siso ukuthi into yenu la uyayazi mfowethu uba ivele imgresilesi bakithi into nje likhona ukuyenza ivele lingelabufakazi obugcweleyo liyakwazi ukuthi alifuna ukuthi izani iPF f ithole ithuthe akula jatishini ngalanga ephilizwela ukuba lithi lifuna ukurekhola ama-members e-PPC lihlulele futhi lina ukufilda ama-members enu kumbe lapho lifilda khona ama-candidate enu ngase livale awethu ama-candidate enu ehluleke kuyina nxa lithithi i-PPC eliye khokhelwa ngu-advokeberezenhlamisa iyayimpoza ama-candidate yina elingayimpoziyo asikabesizotha kule-primary election or whatever process elisebenzisayo ezekhethe i-candidate liphonguvuka selifakile nje abantu into afisayo ukuthi bangene indawo ezinike ezishiyeneyo njalo labo bantu kubafakayo iningi labo ngabantu abevelekekopopular kumbe bengathandwa ngabantu bagcine bedliwa bethatha ama-constitutions ibadonisa bezaliphiwe. So kuyadanisa mfowethu ukuthi yena ngomuntu ebethonke ukuthi agqinisela kudala kodwa into eseliyenza labo mnumzana uChabangu ngiyadanisa kakhulu.
Nanso-ke indaba mnumzana Sisi
ngiyamangala ukuthi uyangicongratu bethi angekho ndla mina elezini in the higher positions of the njalo kangiqala ukuba lesikhundla esezulu esingamangalisa abantu namhlanje. Bona ubaba uNdlela yibo abenza into engaqondanga ngokuvumela izigaba zabo lapho abakhona ukubana zithathwe ngabantu abangasibe bakhonapha. Kayisiyo mfihlo ukuthi e-Victoria Falls Macnoth bele kungumuntu wetshomela. Kayisiyo mfihlo ukubana ubaba uVanya okade kumele angene eLupane asimonti eLupane aziwa ngabantu beLupane. abantwana kasiyomthise ukubana ifamily eyi-1 ibifuna ukungena ikhokhele imatao uvanya ngomunye ofana labo baba uprincidekeko abavele besetshenziswa ukuthi kube yibo abantu abaletha abantu bangaphandle emathekele
ungathini ngamazwi kamnumzana Sisi mnumzana Ndlela
ngiyabonga dadewethu ngemvala kweminyaka yonke leyi uchabango labo besise baqhubeka bona besilwa lamandebele kumbe lamashona kumbe lo mshokothize thina silwa lezanuphiwe sesiyazinika yiningi indezi labantwana bezimbabwe labantwana bezimbabwe kabanyindezelanga ngamashona kuphela kumbe ngamandebele bayindezele izanuphiwe
ingqobe yisikuwe mnumzana Siso
cela ukumkhumbuza ubaba Ndlela ukuthi baba Ndlela baphendule ebantwini begaba lakho akhona kumbe iprovinsi lapha akhona ubaba Ndlela abe lesiqiniseko ebantu nacela abantu iqiniso engathi uchabango wenza into engayiyo njalo amlebhule izanupi ngoba yena lapho akhona kumele akhulume ngendlela okumele akhulume ngayo wathi uyavumela ukuthi abantu bemashonaland babuye bazofundisa abantu bethu bengingazi lokukhuluma u-a njalo kanti bemathekeleni nopi bandlelelani izigebengu lezi ezigcinwe ngabantu beHarare ondlela ukuthi babuye bazodiphoya impilo zabantu esilethela ubukhokheli obungayisile iqolo uqolo dadewethu njengoba umfowethu umbuso ekhuluma ukuba uthabange into akayenzayo into efunwa ngabantu bakithi kwela mandebeleni bengitshela ukuthi ngi-challenge yena uthabange wakhe esenzile ukuba akabonakale ebhodabhoda edolobheni nakobulawayo aqule indlula aqule intimbane engithabango abone ukuthi abantu bamathebeni bamthakazelela kumbe yithi lapho kugodla akabonakale sedlula eyazokho esiyezekele siye mapolisi esilakatshane njengoba ifithi into ayenzayo iyenza ethandwa ngabantu nde yenza into efunwa ngabantu la uthabange uyayazi ukuba abantu bemathebeleni lento ayenzayo uthabange kabafuni nakuyibona singatsheli ukuthi bayesichitha isikhathi likhuluma into yamandlwayo
ubona ingani kungamehlula lokho yini umnumzana Thabango mnumzana Sisi
ngizamphendulela uThabango ngithi mina ngithemba ukubana abantu bemathebeleni bayayamukela into kababa Ndlela yokuthi alethe abantu besishona nokuthi bazobuya ezobuya abantu bemathebeleni ngithemba abantu bemathebeleni kumele babekwazi ukuthi obaba Ndlela ngabobaba othimisikeko yibo ababuya lamashona esigabeni semathebeleni ukuthi babuye bazofundisa abantu abe bengazi endimi le
ye kodwa usekelo singathi ulalo yini umnumzana Chaba ebantwini lasebandleni
usekelo ulaso sibili sike senza nyamangala ukuthi ubaba Ndlela i-politician enjani engalandeli i-social media mhlawumbe ngakuyikuthi bengekho lapho kade kusenzakala khona lo mhlangano nabobaba uThaba ithuku ihlako ikamnet nestoken ephelandaba dakanala lapha ekade sisethula khona i-candidate ye-CPC umama uMoblessing Thembo okukade khona kugcwele abantu abathoni bethokoza bevumelana nento eyenziwa ngubaba uThaba
lapho ke besilalele umnumzana Mbuso Siso osekela umnumzana Thabangu njalo osengusenetha ubexoxa endawonye lomnumzana Ntando Ndlela ilunga lebandla le-CCC eMathebeleland South bebexoxa icingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7. Inkomo esezifile ngendlala elizweni iningi lingezesigaba seMathebeleland South sezifika phose inkulungwane ezinhlanu 4700. Lanxa izulu selisina izigabeni ezishiyeneyo zelizwe iningi lenkomo zesigaba seMathebeleland South bezilokhu zicuba. Sixoxe le ngcwethi ecubungela ezokulima umnumzana Mandla Nkomo saqala ukumbuza ukuthi ucebisani abalezifuyo.
Isixwayiso sethu sihambelana lokuthi nxa sithi siyananzelela ukuthi izulu selino okungakanani endaweni eziningi alikafiki lokufika kobo 300 millimeters kokuna. Ngakho ke ungathi uyananzelela izulu elingako alivamanga ukuthi utshani benele lapha egangeni kumbe emadlelweni. Ngakho ke abalimi kufanele bazi ukuthi ubusika balonyaka buzabanzima kakhulu ngoba kwezinye indawo amachibi lamadamu kaso zathole amanzi ngokweneleyo njalo azacitha masinya, so sizaba lohlupho lwamanzi. Okwesibili, sikhangelele ukuthi ngendaba yokuthi izulu kalenelanga endaweni eziningi, utshani kabutholi ithuba lokuthi buhlume bonke, njalo ukuthi kuthi kuphela kwezulu bube sobunengi ukuthi buzancedisa izifuyo ukuze kuyefika isikhathi sezulu esilandelayo.
Manje ungaxwayisa abalimi abafuyi ukuthi benzeni ngalesi sikhathi?
Ngibona ngani zintathu izinto abalimi omele bezenze. Okokuqala, nxa abantu belenkabi abangasebenzisi ukuthi balima ngazo, akusizo ukuthi bazigcine zibe zijikelisana lamankomokazi lamathokazi for utshani ngesikhathi sobusika. Akukhe thina siyasixwayisa ukuthi kazithengiswe inkomo, abantu imali bayigcine, kuzathi nxa sebebona ukuthi umumo uba ngcono, beneliso ukuthi baye ema-auction bayethenga mhlambe ngamathokazi kumbe ngezinye inkomo ukureplacer leso. Okwesibili, abantu nxa belamasenti akhona abambekayo, yisisikhathi sokuthi khathesi beqala ukuba bedobhadobha izinto ezizancedisa ukuthi ubusika bube ngcono. Lapha ngikhuluma ngani? Ngikhuluma ngama-block etswayi, ngikhuluma njalo ngalokho abathi ama winter leaks. Kwezinye indawo kwelakithi kuyakuthengiswe ukudla okufana nabo mabikho, ukuthi uyakuhlanganisa letswayi ukuthi uncedise inkomo zakho ukuthi zikwanise ukuthi zigaye utshani obomileyo eganyeni. Then okwesithathu, inkomo ephethwe ngumkhuhlane kumbe inkomo eyandelwa yimkhaza, kuzaba nzima ukuthi nxa umumo wamadlelo usiba mubi ukuthi inkomo leyo i-survive. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi inkomo kazidibhe balimi. Sike sahlaselwa abantu bayazi nge-telerosis kumbe January disease. Ayihambanga i-January disease, ayiphelanga, isesekhona. Ngakho-ke ukudibhisa kuqakathekile. Phezu kokudibhisa, inkomo kazivaccinethwe for lumpy skin, for umkhuhlane womkhono kumbe ikota evil, for anthrax, for botulism, imkhuhlane evama ukuthi ibe khona kathesi.
Lo-ke ngumnumzana Amandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu, kumbono yenu lisithumele nge-WhatsApp.
Yele njani ku-Studio 7, njani ku-Studio 7. Nami ngiyasapota lubaba ukuthi kona uTshabanga akabuzwa ukuthi kanti vele kahle kahle ujongeni. Ujongeni ngokuchitha iphathi ujongeni. Nami ngiyamsapota lubaba ukukhuluma nakuseni ukuthi uTshabanga ujongeni ngokuthi ngokuchitha iphathi ujongeni akabuzwe vele.
Studio 7 njani, ngibingelela abasakazi nabalaleli azifundwe nathezethu. Zwile lapha uJoseph Chuma ukhuluma ukuthi intuthuko ibuya abantu bezandla. Umazi isithithithi somuntu esinjani? Ngisho nalesiphofu esingaboni siyazi ukuthi izana ayilanto ilethayo, ayinampumelelo sente nayo. Kunini izana ikhona lapho for 14, now it's 44 years. Mpumelelo bani ngaphandle kokuthi bathathe itara bayiriphenge ngegravel? Ubona sengathi thina siziphukuphuku njengayo. Asiziphukuphuku thina. Akabazame ukuthi bake baphume kupolitics zabo leziyame zakudala incwadi zisafakwa ma post. Nowadays kule technology engabe lokho ekhuluma amanga la uqalile ugephis bolani siyamuzwa nje uyakhuluma angazitshela ukuthi uzowina umthuli inqulo wafakela abantu becastle park wi-fi mahala wadliwa bazibasebenzisa usengezwe Thabang ukuthi arecall wesabile nokwesaba futhi ukuthi ayehlaye incindisana nakhona ecastle park ba-right sibili bagephis bolani angithi yibo bayeka ukukhupha amadamu ukuthi ubulawayo azathola amanzi kunini besembusweni kunini betshontsha igolide kunini lokhu betshontsha nje ama-resources ethu kube izihlahla ziyantshontshwa ziyahamba kube zindlovu zethu ziyantshontshwa ziyahamba zitshontshwa yini nabo-Joseph Chobe ukhuluma nje kathesi angithi usuthi imali yendlovu kodwa omunye umuntu engatholakala lelo phondo lwendlovu uyahamba 10 years lina lidukula indlovu sengani ngezela senganini elazizalayo
good afternoon Studio 7 how are you? I'm calling, I'm recording on this audio message. Keep it up. Kwele phambili, nisazisa ngendaba ezenzeka ezweni lenhlupheko. Liliana likamnangakho. Ngiyabonga.
Yes, salibonani Studio 7. Ngithanda ukubulisa bonke nje abakolutho unyoni. Mina ngingu-Abby Lutho unyoni. Semadema enkaya. Ngithanda ukuthi mbulise nje usisi osedola ngale dogo ngale. Mbuye mbulise lo mfowethu osekhezi, u-driver dogo. Bese ngithanda nje ukuthi mbulise labasedrobheni nje obuhle sibanda. Laba kuba bazala phela bhusi ngabazinduna. Ngithi uNkulunkulu angaba nathi sigcine. Sihlale ukuziphila mina ngisegolo kwamanje ngapha eDivhluti ngiyabonga
ngiyabingelela ku Studio 7 ngiyisakhamuzi saseKezi eSt Joseph ngilohlupho lapha ngikhathazekile ngomntana wami kade esuka ku grade 0 kufanele e grade 1 bamphendusa ngenxa yokuthi akanayo imali yokubhadala ischool fees bathi uzabuya esikolo and ma ubaba wakhe esesebenza ngingubaba wakhe mina engikhulumayo angazi ukuthi kwabe imfundo ephakema lokho usizo abangisiza ngalo ukuthi umntanami abuyele esikolo afunde njengabanye abantwana angahlali ekhaya ngiyabonga
Studio 7 lapha kade ngicela ukubuza ukubana besicela ukuthi omunye we-CCC akasichazele kahle ngosengezo Thabang ubana usengezo Thabang yena uve le kuyini ku-CCC yokuqala wathu usengezo Thabang yena nochamisa walokuhlala phansi wakhulume etafuleni na 3 usengezo Thabang edalela iparlamente wangena njani esiyaxotsha laba abanye abaxotshayo so into yathi singukuyizwisisa lapho uze sibone ukuthi kati yena ipower yakhe le wayithola njani because ingani kuyahlupha kwinto kwakhona ngani kuyahlupha
siyalibingelela kustudio siyalibingelela kakhulu siyakhalaza ngesikhalazo sethu bakithi badala lingasincedisa yini kulolu hlupho esihlangana lalo lesikolo lingasincedisa yini kumbe lingasinika amacebo awokuthi senze njani ngalolu hlupho lwesikolo esilalo sibekile abantwana phansi kabafundi ngenxa yokungayenelisi ukuyafika emangweni okhatshana la manzi agcwele izifula ukuthi sithathe abantwana sibafake emanzini sikhanyele indosi siyayisaba sicela uncedo bakithi sicela uncedo lisincediseni kumbe lisinika amacebo ukuthi yenzani so ngoba sesizame sazama imizamo yonke kakulanto ephumelelayo esize sikhumbula kiyo
Studio 7 njani nonke siyabonga imizwa esikhethela sona abantu ba-Studio 7 kodwa sesingathi sesihlola abantu ba-Studio 7 besilithembe kakhulu kodwa ngathi sesilihlola ngathi mhlawumbe selisidla nezano ngoba izano nje silicontrol ukuthi lenze kanjani ngoba kukhanya every time sikhuluma nabantu labo elaziyo ukuthi basizisa ubuhlungu abantu bakaJabang ophukeni abochuma abantu abaphokonweza abantu abantu abangabathengisi siyacela ukuthi kwesinkathi kulekelele ukhuluma nabantu abafana bochuma nabogawula abasisa ubuhlungu lekele inike abantu besisiko kumbe any opposition ikhulume naye ukuthi ezibabo ifuna kube njani ngoba niyazi nabantu ba-Studio 7 ukuthi vele Zimbabwe is not a country at the moment it's just a house of a poor man uThabang uhlala ekhuluma idoda akabonakali uThabang akanadirection akabonakali kahle kahle vele uThabang ufunayo mazimbheka thina simbona ukuthi umthengisi Tangutengisela abantu uzano kwenza ngathi ulwela abantu uzibiza ngokuthi uyi-ST kodwa ngapha abantu besisiba tabamazi ojamisa in company. What is that? Emakhoti yawina kubonakala nje ukuthi bantu bakwaStudio 7 kucabanga lo indaba akayikho sibo siyacela ukuthi-ke ngimi ukukhuluma labantu bazwisa ubuhlungu. Ayilukhulume nabanye abantu bama-obhoyisini njabani noma ngubani sikhathele ngokuza abantu bezanu nokukhuluma nomntwana enhlabathi khulume lapha ejoyce yabonga.
Yebo bantu kaStudio 7 ninjani, ngiyalibingelela. Ninjani izulu khona ngapho? Hhayi ngapha belisina zihlobo. Ngicela lami-ke lingizizwe ngikhuluma bantu bakaStudio 7 ngisesontala ku-12.
Hayi loba kungakavotwa uJoseph Juma ngicela usibonele abantu bamaleke live bamtshelile abantu kwabazange befike. Akula umuntu ophelele ekhanda ongavotela abantu bezanu ufike. Abantu ke bambonisile bahle bamtshela amathupha Oscar osiziwa lo mbuzo ukuthi uzobukhona yini kubhaloti kuzwa njani yethu. Abantu kabafuna abantu labo abantu bakhathele abantu abangela bengayitshelako kambe into abangayitshintsha entsha yini yini into abangayenza entsha abantu bezanu ekuyeza ngoba kwayini umnankako nguye obolileyo umnankako because veka manje abantu bayafa esibhedlela la imigwaqo ibolilisile kodwa kuhlala kusenzwa ama-bar election. Why kungathathwa le mali kulungisa izikolo kulungisa imigwaqo kulungisa amadamu kulungisa indaba yogesi kulungisa indaba yamanzi uma nje babhizi batshela abantu ngekhorela ngekhorela why kungayekwa indaba yama-bar election lawo kulungiswe indaba yamanzi kodwa ngendlela ukuthi lomnaka kwavela umqondo wakubonile asonto ongayicabanga le yena ucabanga lokhu kwakhe nje ukuganga njengalokhu ehlale egangile kuphele emqondweni wakhe cabanga ama-bar election kayi-3 per year kunjalo kusetshenziswa imali kodwa abantu belala bengahlanga la bexosha abantu ephalamente ngamasifomu abantu abavotelwa ngabantu nawo kunjezethuma bamalile.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Kwezemelika kudaba isanda kuluthola obengomunye kade encintisa ukumela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli welemelika umnumzana Ron DeSantis usegqibe umkhankaso wakhe. UDeSantis uhle waphanga wazisa ukuthi uzasekela owayengumongameli umnumzana Donald Trump. UTrump usesele ebhekane lonkosikazi Nikki Haley. Kolunye njalo udaba lwezemelika ingcwethi kwezempi zithi elemelika lingama ukupha uncedo lwezikhali ilizwe le-Ukraine akusoze kuthathe isikhathi eside ukuthi amabutho akwele Russia ahluthune leli lizwe. Sikhuluma nje kulokudonselana kwamalunga edalele Congress ukuthi elemelika liqhubeke na liphathisa ele-Ukraine. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Tim Moringai ukuze sizwe ukuthi uyibona njani impi yakwele Ukraine le-Russia.
Singathi sikhangele ngale e-Ukraine. I-Ukraine hayi yamangalisa wonke umuntu phansi lwesi lonke jikelele ngoba asingathembanga ukuthi i-Russia bazayi chaya okunje ngoba sikwazi ukuthi it's the second world power in the world ngendaba zabo zezibhamu ezikwaniswa ukubulala abantu abaningi but i-conventional infantry war ngantwa abantu be-Ukraine batshengise amazwe wonke all over the world ukuthi ma ulwela inhlalakahle in your country of birth akula enye motivation edlula khonapho. Ye ngoba sabona ukuthi izibhamu zathi sezibuya a month or two after impi leyana isiqalile iRussia yayisithathe yonke i-Ukraine but kathesi sebefuqwe khatshana baya khatshana duzane kwama-borders e-Russia even with their military might. So ye iqiniso alila motivation ma ulwela your motherland hayi okokathesi sibona ngantwa impi leyi i-Ukraine inqoba yokokathesi sibona laye unomzana Zelensky ehamba esiyabona amabutho akhe everywhere in the front line, which means ukuthi they have created buffer zones and safe zones ukuthi laye atravel. Lokunikwa laye izikhali ngamazwe from Europe wonke, iAmerica and everywhere else, nganto akwanceda sibili ngoba laba abaAmerica le Europe, they are testing their weapons ukuthi okusebenzayo yikuphi, ongasebenziyo yikuphi, and it has proved to be deadly against the Russians. Ngoba siyakwazi ukuthi ama-Russians amaningi asafuna ukuyihamba phambili lama mutiny abo abayenzayo.
Ubona ungani impi le yimpi esifika emaphethelweni na, kumbe yimpi esizabona iqhubeka okweminye iminyaka?
Lami ngiyakubona ukuthi I think by summertime ngantu akuzaba lama talks ukuthi bahlalisane phansi and then bakhulumelane, ngoba laye iRussia iyakwazi ukuthi umnumzana Biden engaphenduka, hayi kuyabe sekunguphela kweRussia. So kwakathesi uyabe senegotiator laye ethemba ukuthi uTrump uzangena esikhundleni in America.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje.